indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imkhuleko yethu izwakele ekuthini uhlupho ekade silalo eVictoria Falls njengoba sazi ukuthi kuyindawo ethembele kwizethekeli ezivela kwamanye amazwe ukuze thina sithole ukuphila lokuphilisa izimuli zethu. So isenzakalo lesi mfowethu uzathola ukuthi yinto ekade siyikhangelele, yinto esibona ngani ubungcono bethu lokuphila kwethu. Le msebenzi eyayiphelele odadewethu labafowethu obaba bethu labogogo bethu ubona ngani kungaba lobubelo kungaba lobungcono. So kuyinto eyamukelwe nguZulu wonke okuhlanganisela izakhamizi lama-business community engathi ama-stakeholders eVictoria Falls. So kuyinto esijabulisileyo kakhulu esithokozisileyo ukuthi umhlaba loku usawakwazi ukuthi kule ndawo ethiwa yiVictoria Falls indawo elakho ukuthi izethekele zibuye zizobona umfula zibuye zizobona na izinyamazana. So kuyinto enhle kakhulu, siyakubongela lokho okwenzakalayo ukuthi at least sokule ndlela ukuthi abasethekelela bebuya direct bebuya eVictoria Falls, not only in Zimbabwe but eVictoria Falls.
Siyathembisa yini ukuthi sizabona ezinye indizamtshina zakwamanye amazwe lazo zibuya khona ngapho eVictoria Falls?
Mina mangikhangele kulesi senzakalo esenzakeleyo mbona ngani kuyisenzakalo engingathi sizavisa i-confidence kwamanye amazwe akade kwamanye amazwe kumbe amanye ama-companies akade engakhangeleli iVictoria Falls singathi njengendawo engaba yindawo elungele ukuthi ibuye indege kumbe indizamtshina ezinkulu ezifana nale ebuyele Victoria Falls. So ukuthembisa ukhanya kuyathembisa sibili kungenxa yokuthi njalo even uhulumende ungani uthe wathi abazayo abasethekelelayo abalakho ukuthi kube le ndingeko yokuthi kusamele bebe le singathi mandatory negative vaccination certificate ezakwenza ukuthi izethekeli zethu eziningi bezingabuyi ngenxa yakhonokho njalo kuyikuthi bebengakabi kwazi ukuthi lumkhuhlane usamemethekile yini. But njengoba sazi ukuthi Victoria Falls especially eZimbabwe yiyo eyaqala indawo eyaqala ukuthi ichu ukuthi ekuhlatshweni kumbe ama vaccination ayenziwa aqala eVictoria Falls. So siyabonga kakhulu lokho kwenzakale and njalo kuyatshengisela sibili lokuthembisa ukuthi hayi abanye bayabezabuya njalo ezinye indizamtshina zizabuya ngoba le ndizamtshina sondizamtshina encane nenkulu yazo eyenze yanika iconfidence kulezi ezinye ekade zingakaboni iVictoria Falls as a safe destination ukuthi beze lezethekeli esizikhangele ngamehlo abomvu.